Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 14 kuNhlangula 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Inhlupho ekulombeni igazi isinengi kakhulu ngoba abantu abaningi abafisi kangako ukuthi baphakame phephezu beze uzonikeza igazi ngoba okwakathesi sinikwa kakhulu igazi ngabantwana abasesikolweni. Kanti ke abadala banikeza okungamachumi lesibhozo ekhulwini.
Uzulu wakobulawayo umanyana lozulu wamazwe atshiyeneyo emhlabeni jikelele ekunanzeni imisebenzi yokuqoqwa kwegazi ele World Blood Donor Day.
Ukuthi iprocess yokuthi umuntu abuyele kuthiwe ukuthi akaso refugee anymore inzima kakhulu. While at the same time kula bantu who are very much deserve ngoba vele emazweni okulempi khona and they cannot come in ngoba amaZimbabwe lokhu khona ahleli edudini.
Inhlanganiso ebona ngendaba zeziphepheli ithi ikhathazekile kakhulu ngokuncijwa indawo kweziphepheli kwele Botswana. Kwezemidlalo sizalethulela impumela yemidlalo yeKhazulaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lezo zizwa kulomsakazo. Uzulu wakobulawayo lamhlanje umanyene lozulu wamazwe omhlaba atshiyeneyo ekunanzeni usuku oluqakathekisa abantu abanikeza igazi ele World Blood Donor Day. Embuthanweni lo kuphume ukuthi abasakhulayo abanikeza igazi yibo abanengi ukwedlula abantu asebebadala. Kubika onompumelelo moyo.
Kube lokufola abantu bebhoda idolobho lonke bebonisana ngokuqakatheka kokupha igazi bekhokhelwa ngabenhlanganiso ye-National Blood Services Zimbabwe lapho abafundi bebesipha igazi emkhosini walonyaka olendikimba ethi Blood Donation in Emergencies. Umnumzana Sifundo Ngwenya obona ngokuqhutshwa kwenhlelo eMathebeleland uthe linyanga nje yokunanza ukuqakatheka kokupha igazi umhlaba jikelele ethi kuluhambo olungalula ngoba akusibo bonke abapha igazi.
Inhlupho ekulombeni igazi isinengi kakhulu ngoba abantu abaningi abafisi kangako ukuthi baphakame phephezu beze uzonikeza igazi ngoba okwakathesi sinikwa kakhulu igazi ngabantwana abasesikolweni. Kanti ke abadala banikeza okungamachumi lesibhozo ekhulwini bona beyiba basebenzisa igazi elingamachumi ayisibhozo lapho ngikhuluma nge-18% ekunikezeni igazi. Kanti ke i-80% yegazi elisetshenziswa esibhedlela lisetshenziswa ngabazali. Kanti ke lona ekunikezeni igazi linikezwa ngabantwana. Ngakho ke
uambasada Mehluli Sibanda okhokhela ukupha igazi eZimbabwe oyintatheli izindaba uthi uhlupho yikuthi abantu bayesabela ukubanjwa imikhuhlane lapho besipha igazi.
EZimbabwe ke ngalesi sikhathi ke abantu abaningi bayesaba ukunika igazi ngoba bayesaba ukuthi ngatholakala kulokunye egazini labo. Kodwa ke mina ngimakhuthaza ukubana ke ungcono ukuthi uqale ukwazi ukuthi kumbe uma ngakuhle kumbe ume kuhle. Baningi abesaba elakatshana kodwa ke ayisiwe inhloso ke National Blood Service Zimbabwe ukuthi ke badinge ukuthi abantu igazi labo lilani ke.
Kuthi unkosikazi Siphilisiwe Phiri uthi okwamenza waqala ukupha igazi kungemva kokubona ingozi yemota lapho okwalahleka igazi eliningi.
Isizathu sami ngelinye ilanga ngathi ngivela eRusape ngivela vakatsha ngabona ingozi eyenzakale emgwaqweni ngabona kule gazi elinengela lichithekile ngakho ngathi sesikolo ngezwa bebuyila beNational Blood Services bekhuluma ngokupha igazi ngakho ngafuqeka ukuthi lami ngincede labo ayabe balahlekelwe ligazi engozini abanye ngemikhuhlane etshiyatshiyene.
Obona ngezokuhlolwa okuphakemeyo kwegazi esibhedlela sempilo Central Hospital, umnumzana Abel Waldman uthi babhekane lodubo lokusilela kwegazi ngezikhathi zekhefu.
The blood reserves are reliable and regular.
Ukuza kwegazi esibhedlela akusohlupho, lanxa nje sithola udubo ngesikhathi sekhefu, ikakhulu ngekhisimusi lapho esithola khona ukuthi abanika igazi babe besendaweni ezijajeneyo bekholisa ikhefu bephumula.
Okwamanje igazi eZimbabwe lithengwa ngekhulu lamadola i-$100 ezibhedlela zikahulumende, kuthi lingahlolisiswa libize ikhulu elilamachumi amabili amadola i-$120. Abanye labo ngabathandabuza ukupha igazi bekhala ngokuthi laloba besipha igazi kungelambadalo bona nxa sebelifuna kumbe abemuli bacina sebelithenga ngentengo ephezulu. AbeNational Blood Services Zimbabwe bona bathi balithengisela uZulu olidingayo leli gazi ngoba labo baba lendleko yokulibuthanisa lokulihlolisisa andubana ligcinelwe izigulane. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ebona ngendaba zeziphepheli emhlabeni jikelele, iUnited Nations High Commission for Refugees ithi ikhathazekile kakhulu ngokuncitshwa indawo kweziphepheli kwele Botswana. Kulenani leziphepheli ezivela eZimbabwe eliphezulu kakhulu, lanxa nje kungelasimo esifaka abantu impilo zabantu engozini. Kubika uMartin Ngwenya.
UNHCR ithi iziphepheli ezivela emazweni alempi ukungahlaliseki kwezombusazwe, imbiza enkolo kumbe ezomdeni zisithola zivalelwe ngaphandle ngoba iBotswana engasathathi ezinye iziphepheli. Umele UNHCR kuhlangothi lwangezansi kwe-Africa unkosikazi Veronica Iram Mote IP uthi iBotswana isiqinisile imithetho okunikeza ubuphepheli osekubone inengi elivela emazweni abhekane lendubo zisehluleka ukuthola ubuphepheli. Umode Ebi umbiko awukhiphe kunanzwa iminyaka yamachumi amahlanu ele Botswana livikela isiphepheli, uthi imithetho emitsha yeBotswana enqabela labo abavela emazweni abhekane lezimpi. Uthi kodwa labo abavela emazweni abhekananga lendubo ezifanele izimpi kanye lokulwa kwesikolo bayaphiwa ubuphepheli. La abonakale njengamazwi akade ebhekiswe kwiziphepheli zeZimbabwe kanye leNamibia eziyizo ezilenani eliphezulu kwele Botswana. AbeZimbabwe badlula amakhulu ayisikhombisa kukanti abeNamibia baphose befike inkulungwane. Lesi yisimo umnumzana Albert Madlala othi siyayangisa kakhulu kumazwe angaphansi kwenhlanganiso yeSADC ukuthi izalwane zabo zigcinwe ngelinye ilizwe elingumakhelwane.
Kuyayangisa obviously o president bamazwe lawa they meet regularly under SADC, bayahlala right next to each other kodwa ababuzani ukuthi abantu abakho indawo beselizweni lami bengisindise so. And into yakhona yokuthi khona abantu abahlale eduki ngale they are able khona amazwe babulana besuke eduki behambe ekhaya bethathe ama-passport bephenduke bedinga imisebenzi.
UMadlala uthi okudanisayo yikuthi iziphepheli zingangena kuba nzima ukuthi zibuyele ekhaya ngenxa yemithetho yokuba isiphepheli.
Njalo futhi iprocess yokuthi umuntu abuyele kuthiwe ukuthi akaso refugee anymore inzima kakhulu, while at the same time kulabantu who are very much deserving ngabavela emazweni okulempi khona and they cannot come in ngoba amaZimbabwe lokhu khona ahleli edukinal.
Ngokuqinisa imithetho yesiphepheli, iBotswana yona ithi izama ukwehlisa inani ngoba isikhipha imali yokugcina isiphepheli esikhwameni sayo. I-UNHCR isehlise uncedo elunikeza isiphepheli, ngakho urhulumende weBotswana ukhuthaza isiphepheli Nicho lezi Zimbabwe ukuthi ziqale ukuphindela ekhaya. Inenyi leZimbabwe labaleka ekhaya ngesikhathi sodlakela uMabhaga ngokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2008. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseAvron kwele Botswana.
Lanxa abesifazana bekhanya kuyibo abahlangana kakhulu lodubo lokuhlukunyezwa ezindlini, bakhona abesilisa labo abahlangana lalolu daba. Lokhu kuphume kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni oluphuma ebulenjini enkundleni yeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Ngabanye asebeke bahlangana la loluhlupho abagoqela umnumzana Ezra Chisa Spanda lonkosikazi Caroline Maphosa Dube. Ababili laba bathi bagcina betshiyana lezithandani zabo ngenxa yodlakela. Bethule okusenhliziyweni zabo bexoxa kuhlelo lolu lomnumzana Zipho ngeZipho Ndebele wenhlanganiso yePadare enkundleni ebona ngokuhlukuluzwa kwabantu ezindlini. Asizweni uNdebele ekhuluma kuhlelo lolu ngokuhlangana labantu ezindlini.
Xa sikhangela ama-statistics ayiwo esilawo kathesi wathola kulokhu zethu kuma-offices akarhulumente, uthola ukuthi kuthiwa 99% of ilokhu zeni gender based violence, ukuhlukuluzwa lokhu ngomama abahlukuluzwayo behlukuluzwa ngobaba. Kuthiwa ukuthi obaba emakuma-cases ahambe siyareportwa emalokhu zeni ezinkambeni elungiswa lani lari kukhulunywa ngawo emakhoti, obaba yi-1%. 99% nje lokhu ze ngomama ababe lokhu ze babehlukunyeziwe, okutshengisa ukuthi kaningi ningi obaba babahlukuluza omama. Kodwa i-1% le isitshengisa ukuthi bakhona futhi obaba balokhu ze abahlukuluzwayo, kodwa kakhulu abahlukuluzwa kakhulu esikunanzelelayo ukuthi ngomama endaweni eziningi.
Ye, so lina kulaba abahlukuluzwa kakhulu ngizwa kuthiwa ligangele labo esidlisa khonapo, akusitshethi abahlukuluzwa kakhulu babe benziweni?
Labo bathola bechayiwe echayiwe sibili ngokhosikazili sike lapha ezodini lokhu zeni counseling alitshengise amanxeba elokhuziwe echayiwe. Abake labo thola sengaphuza endlini yavalelwa phandle swele ukuthi alale ngapha. Abanye babe khuluma ngokuthi nsuku zonke uhlale lokhuzi uhlala ethethiswa, especially laba asebaphelelwa imisebenzi laba nxa ngaselala uthiwa uyalalwa ekhaya. Umama sehlale ezondile ethethisa ngaso sonke isikhathi engane semtshelithi ngani kaseyindoda.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele ubona ngenhlelo zokubhekana labantu ezindlini kunhlanganiso yePadare enkundleni. Ubekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 ngolwesithathu enkundleni yeFacebook ekhasini leVOA Ndebele. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngodaba lwezizalwane zeZimbabwe ezikhahlanyezwa emazweni atshiyeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele engozini yomlilo oqhamuke kwesinye isakhiwo eLondon kweleBhilithane selifike kwabalithumi lambili. Abahlengi labalwisana lomlilo lo lonke bephakathi kokulwisana lawo njalo besabela ukuthi leli nani lizaqonga. Umongameli waMelika umnumzana Donald Trump ubika ukuthi undoda odubule umbhobho otubule ilunga lebandla lakhe edaleni lephalamende lama-Republican uCongressman Stephen Scalise lezinye izisebenzi kahulumende eWashington DC lamhlanje ekuseni usefile esibhedlela ngemva kokudutshulwa ngamapolisa. Lamhla kuhlelo lwethu lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Difa Dube ohlala kweleBhilitane osehlala eBhilitane kweminyaka elitshumi lasitshiyagalombili. UDube uthi kunzima ukondla abantwana emazweni ngoba imithetho isenqabela ukukhulisa abantwana belembeko.
Lapha emazweni sindlaleyo kweminyaka engu-18 ukuthi sesibona nje sekuwukuthi izinto sezinoba kufana nokuthi kusemakhaya la.
Uhlala le muli yini khona ngapha emazweni njalo ungasitshela ukuthi kunjani ukuwondla abantwana khona ngapha?
Ye, lapha eNgilandi baba ngihlala labantu bami. Kuhlala labantwana kwelizwe kuyinto enzima kakhulu ngoba imithetho abayifakayo ikakhulu efakelwa abantwana isithwalisa nzima kakhulu. Sofanele ukuthi umntwana nxa esesemncane, mhlawumbe asibale umntwana osasuka ezingeni lokuthi grade 1 azayifika mhlawumbe iminyaka engu-10 akavunyele ukuhamba yedwa esikolo, uyamhambisa isikolo uphinde uyemlanda njalo. I-5 minutes nje ungavele uphazamisa isikhathi noma nge-5 minutes usubizelwa amapolisa, usubizelwa ukuthi mhlawumbe usungumuntu onikilethe umntwana, okuyinto thina esasingayazi thina ekhaya. Kwese kubuya njalo lo mntwana awukwazi ukuthiya umntwana o-less than 16 years umthiye yedwa endlini, noma uphumiye emagrosa noma uye ngaphi katshana. Umntwana sonke isikhathi ufanele ehlalele umuntu omdala omkhangeleyo sonke isikhathi. Thina kodwa ekukhuleni sasikwazi ukuthi sakhula sazi ukuthi umntwana uyamthiya noma ungazitshiya ulayivele umaphela nje uphela ukuthi yeye ngisaphuma lapha lingikhangelela abantwana ngokungazohlupho. Kodwa lapha ungavele umthiye kanjalo ubekwazi ukuthi the next thing ozayithola suzathathela abantwana usale ungasela abantwana. Yikho kuyinto ehlupha kakhulu leyo nto kakhulu thina esondela abantwana kudiaspora.
Sizwa kuthiwa abantwana nxa bewonile khona ngapha emazweni kabatshaywa, kuphatha njani wena lokhu?
Leyo nto leyo baba iluhlupho ngoba into nxa sithi siyakhangela umthetho bayayifaka ukuthi igcinele imithetho yakhona igcine isihlupha nxa zonke. Ngoba kathesi umntwana nxa ekhula bayafakela imithetho ukuthi umntwana ungamtshayi unxa umqondisa, kodwa thina kwasenza saqonda kakhulu. Kodwa nxa siyakhangela kathesi abantwana sebekhula bethiwa ngama-hooligan kwesinye isikhathi ngenxa yokuthi akamesabi umuntu omdala ngoba uyazi ukuthi ayikho into ozomenza yona. Kodwa nxa esekhulile njalo eseyi-hooligan nxa esehambe seyahlupha phandle ngale amapolisa sebebuya njalo bezothi wena mzali awukhulisa ngumntwana ngendlela efaneleyo. Yonke into uyabuyisenza lo mntwana follow to uhlala ucela emntwaneni usithi please emntwaneni please mntwana. Kodwa thina konke lokhu la mntwana zazi ukuthi umntwana wakho unxa wamtshaya awumtshayeli ukumbulala ngowakho mzele wamondla ikusasa lakho leliyana isibongo sakho lesana esikhulisa isibongo sakho kusasa. Ngakho umntwana wakho kunokuthi umkhulise ngendlela uyabuthaza ukuthi angimbulali kodwa ngimqondise izigwegwe.
Manje njengomuntu oselesikhathi eside kangaka usemazweni uzabuyela yini ekhaya eZimbabwe?
Mina iqiniso engalibeka nje ngicaca sobala ukuthi mina nginje ngavela ngasibuya kulelizwe leli ngingumuntu omdala angikaze ngakuzwa kusekhaya kulelizwe. Noma kungaze kube mnandi kungakanani kube lempala ezithiphileyo ngakanani noma kube lani into ezithiphileyo akusoze kwafakwakwaza ekhaya. Mina ekhaya ngikhangelele sibili kakhulu ukuthi ilizwe lakithi ngithandazela ukuthi alilunge. Nxa lilunga siyabuyela emakhaya siyehlala ekhaya sibili afula ilizwe lesilezi sokwe silithanda kakhulu.
Manje pho abantwana bona bekhulele khona ngapha emazweni ubone ngani bazayenelisa na impilo yeZimbabwe?
Mina nxa ngikhulumela kweyami imuli kwebami abantwana ngangenze ukuthi kube lula for bona ukuthi kungaze kuhluphe lakusasa. Bengisenza sonke isikhathi ukuthi ababe ngabantwana abahlala njalo nje behamba besavakashela ekhaya. Njalo ngazama kakhulu ukuthi ngibafundise ukuthi bakhule bekhuluma ulimi lwesikhalanga nolimi lwesiNdebele babezazi iindimi zesintu. Ilaloa kukuthi bazalelwe khona la, kodwa noma ukuthi bazalelwe khonapha bayazikhuluma isikhalanga bayazikhuluma isiNdebele okuza kwenza ukuthi kube lula. Kodwa into engayinazindeleyo kwabanye abantwana bazafila out of place ngase bebuyela ekhaya laba abathi abangazange bakwenza practical ukuthi bakhulume isiNdebele noma isikhalanga noma isiyona ulimi lwesintu. Kuzabahlupha nxa sebebuyela ekhaya ngoba nxa befika ngale bazazithola ukuthi sebengabantu bemzini njalo abasazwisisi kahle ukuthi nxa kuthiwa ngale kusekhaya kuya kusishoda.
Lo ngumnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi ayisithupha abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship basuka elizweni kusasa besiza ngapha eMelika ukuze qhuba izifundo ngobukhokheli obuqotho kanye lezamabhizimusi. Bazaba eMelika okwenyanga eyodwa la maviki amabili. Omunye wabo ngomnumzana Liberty Bebe. UBebe uthi ukhangelele ukufunda okunenge okuphathelane lendlela ezisetshenziswa ngabanye ontanga abadabuka kwamanye amazwe ukwenqabela inhlupho ababhekana lazo eZimbabwe. Asizweni exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Ngumqondisi wenhlanganiso okuthiwa iNational Youth Development Trust, eyinhlanganiso engayisungulayo, engikwenzayo nje ikuzama ukuthuthukisa amathuba abantanga ukuthi baphatheke entweni zepolitiki yelizwe kwezomnotho welizwe lakuma-social issues ayelizwe.
Hayi, ngiyakuzwa. Awungitshele-ke mnumzane, njengoba usutholile ithuba elikhulu lokuba ngumunye ozaba kuhlelo lolu lweMandela Washington Fellowship, wena uzizwa kanjani ngalokho?
Ngijabule kakhulu. Okunjabulisayo ukuthi lokhu kuzanginika ithuba lokuthi ngihlangane labanye ontanga abanjengami abasebenzayo kuzwekazi le-Afrika abayenza imisebenzi etshiyeneyo ukuthi siye sixoxisane, sifundisane njengabontanga ukuthi kanti lezinhlupho esibhekene lazo bona bazenza njani, benza njani ukuthi badile lazo kwabamazwe.
Ngombono wakho, lokhu kuzohlangana lakho kusazokusiza kanjani kumsebenzi wakho?
Ngikhangelela ukuthi mina ngikwazi ukufunda ukuthi kanti inhlanganiso engange-NYDT ikhokhelwa kuhle kanjani.
Umuntu uhlelo lolweMandela Washington Fellowship usiphelile, ukhangelela ukuthi uzabe usize umphakathini kanjani ngale mfundo zakho?
Mina njengomqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust bengivele nginakana ukusungula isikolo engisithi esokuqala isikolo se-leadership and business entrepreneurship. Ngifisa ukuthi nxa sengifundile ngeyali program phenduke ezweni leZimbabwe ngizosisungula lesi sikolo. Enye into engifisa ukuyifunda ngisemayelika ukuthi inhlanganiso njenge-NYDT engiyesivu society ingasebenzelana ndawonye njani ne-university. Ngoba nxa ngiphenduka eZimbabwe ngifisa ukuthi isikole lesi engisenzayo sikwazi ukuthi sibambisane intambo le any of the universities ezitholakala kwele Zimbabwe.
Umnumzana Liberty Bebe ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Siphinde saxoxa njalo lo nkosazana Lois Ngwenya okuhlelo lolu laye yena othi ukhangelele ukufunda okuningi okuphathelane lentuthuko yabesifazana.
Hayi, ngizwa ngijabulile, ngithabile ukuthi le yi-opportunity efunwa ngabantu abaningi and lami ngakwanisa ukungena, so into engijabulisayo ukuthi ngizahamba ngiyefunda into engingakwaziyo.
Kahle kahle, kuyini okwenzayo empilweni okwenze wangena kulolu hlelo?
Oyina nisebenza labafazi labanothiwa ngama-key population, abafazi labana babe belento ezibahluphayo eziningi okuthiwa ngama-sex workers abathengisa umzimba. So sile kliniki esibancedayo mahara, so yikho lapho enisebenza khona, sincedisana labafazi nalabo.
Kuliphi idolobho lapho?
Amakliniki akhona ekuma-major highways eZimbabwe, kodwa khathesi nisebenza ngiseMtara.
Kuyini okhangelela ukukuthola phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship njengoba lisiza ngapha nje kusasa?
Into engikhangelele kuyifunda ngeyokuthi ngiyancedisa kanjani abantu engisebenza labo. Ukuthi especially endaweni zokuqala ama-projects a-sustainable ukuthi bakwanise ukuzincedisa njengoba ngishilo ukuthi sebenza labafazi labana abazithengisayo. Yikwini engakuthola engakusebenzisa ukuthi sikwanise ukuthi siyenze okuthiwa ngama-mobilization, sikhulumisane labo kuhle ukuthi sibekwazi ukuthi singenza njani, what else can we do ukuthi impilo yabo ibe ngcono.
Lona udaba lwabesifazane abathengisa imizimba lolu ungathi ludaba olubhahe kanganani eZimbabwe, njalo yiziphi inkinga ezisuke zibe khona ngokuba khona kwabo?
Hayi chathe sabafazi laba sebengani baningi kakhulu, I think ngendaba yodubo lendlala lani lani eziningi. So kukhanya into wangikhona kuyanda. So angisakwazi lami ukuthi kungayenziwa kanjani, but ama-problems akhona ngoba sikhathe sokukhanya sokulabontanga futhi abangani bakhanya bengena kumsebenzi nalo abasuke ezikolweni sebeqalisa ukwenza khonokho engxenye babengakwanisi ukubhadala ama-school fees lani lani. Angikwazisisi kuyi.
Uzaba ukuliphi ikolishi ngapha njalo uzaba uqhubu izifundo bani?
Ngiku civic leadership track ngiyabengise Ohio esikoleni esithiwa iBowling Green.
Unkosazana Lois Ngwenyango omunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abaza eMelika kusasa. Kwezemidlalo lamhlanje uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League ebikhona lamuhla.
Iqembu leBlack Rhinos likhuphuke lahlala phezu kwengalane lemiklomelo engamashumi amabili lesithupha ngemva kokubhaxabula ele Highlanders nge-3 kanya emdlalweni obusenkundleni yeMorris Depot namhla emini. Abahlohlele iqembu leRhinos ngababalisa uLotti Chiwunga yena ulitshayele emambuleni kabili kanye lonozinti uHerbert Rusau yena ohlohle uMbekwa. Emdlalweni obusedolobheni lakobulawayo enkundleni iLuveve, iqembu leChicken Inn linqobe leZPC Kariba nge-2 kanya njalo abahlohlele leli qembu eliqeqetshwa nguRaman Kumbo nguGuide Godard kanye loInnocent Mucheneka. Iqembu leChicken Inn lindize lahlala endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo njalo umlandeli walo omkhulu uMacLeod Moyo uthi sekulithuba labo elokujabula ngemva kokudonsa nzima ekuqaleni kwemidlalo yalonyaka.
Ngendawo ngendawo ibhola selitshintsha, i-3 points yasetshenzelwa, sasingadlala ishapha ngathi ezantsho sesiphikile nathi ezaziphilise ezihle. Ukujabula kuyatshintshwana.
Emdlalweni obusenkundleni ye-Ascot esedolobheni leGweru, iqembu lechapungu linqobele ubulawayo City nge-1 kanya kuthi ele-FC Platinum libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Harare City enkundleni eMandava esedolobheni leZwishabane. Enkundleni yeGibo, iqembu letriangle litshaya leShabane Mine nge-3-1. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa ngolwesine lapho iqembu leBantu Rovers elizemukela khona eletsholotsho enkundleni eluveve ngehola lakuqala emini kuthi ngehola lesithathu emini iqembu leHawmine lizanqikelana lele yada enkundleni efanayo. Iqembu leDynamos lizadlala lelenkezi Platinum Stars enkundleni eNational Sports Stadium ngehola lesikhombisa ntambama kuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leHwangele leCapes United udluliselwe phambili. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Abafana bakagodlwayo behaya iqembu leHighlanders lapho bathi kayibulawe kodwa siqha kayizozi ibulawe. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. uzulu wakobulawayo unanza ilanga lokupha igazi ele World Blood Donor Day. Inhlanganiso ebona ngesiphephelo emhlabeni jikelele ithi ikhathazekile kakhulu ngokuncitshwa indawo kwesiphepheli kwele Botswana. Kwanelo kwalamhlanje mthokazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo Matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.